Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngithathe leli thuba ngibonge uTanono Kawande obisipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlazi ku 22 zibandlela 2024 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Ozithi nginobhala jikelele webandla le-CCC umnumzana Sengezo Chabangu uthi ukuxotsha amalunga akwenzayo ikwakha ibandla le-CCC ngoba beselisiya nganxele.
Kodwa esikwaziyo njalo esikunanzelelayo njalo esingasoke sikuthandabuze njalo esingasoke sixolise ngakho ukuqondisa inhlanganiso ukuthi inhlanganiso iqine.
I-commission ebona ukuqutshwa kokhetho e-ZEC ithi amalungiselelo okhetho lwama-by-elections olukhangelele uqutshwa mhlazi ku-3 ngenyanga ezayo asemaphethelweni.
Njengoba umfowethu umbuso ekhuluma ukuba uThabane into akayenzayo into efunwa ngabantu bakithi kwena emaNdebeleni, bengitshela ukuthi ngi-challenge yena uThabane wakhe esenzile ukuba akabonakale ebhodabhoda edolobheni nakobulawayo aqule indlula aqule ntimbane eyiThabane.
Inkomo esezifile zibulawa indlala elizweni inengi lingezesigaba seMatopeleland South sezifika phose inkulungwane ezinhlanu.
Izulu elingako alivamanga ukuthi utshani benele lapha egangeni kumbe emadlelweni. Ngakho ke abalimi kufanele bazi ukuthi ubusika balonyaka buzaba nzima kakhulu.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Ozithi nginobhala jikelele webandla le-CCC umnumzana Sengezo Chabangu uthi ukuxotsha amalunga ebandla akwenzayo ikwakha leli bandla ngoba beselisiya nganxele. Ngokunjalo uChabangu uthi ibandla le-CCC liphakathi kokulungiselela ukhetho lokudinga inkokheli i-Congress. Sixoxelaye uChabangu ukuze sizwe kuningi ngalolu daba.
Vele nxa kuyukuthi ufuna ukufuza indlu ubuye njalo uyifulele kuba khona ukudilika okuthize, kodwa khona kuyana ukudilika okuthize kungeke kwayehlula isinqumo sakho esokuthi uthathe amaqhinga okufulela indlu kubana ibe lesimo esikhangelekayo phakathi komphakathi kumbe phakathi kweguma. Lanxa ungumhlambi wenkomo ungawudunga zikhona ezigijima ziyentshonalanga enyakatho eningizimu empumalanga, kodwa zibuye njalo ngemva kokudungeka lokhuyana zibe yimbumba zihlangane. So yes, siphakathi kwasoneso simo, kodwa esikwaziyo njalo esikunanzelelayo njalo esingasoke sikuthandabuze njalo esingasoke sixolise ngakho ukuqondisa inhlanganiso ukuthi inhlanganiso iqine. So izaqina ingabe ike kwaba lesavunguzane, kodwa isavunguzane phela kasihlali sikhona, siyadlula sihambe sivuke sichiye sonile laphana lalaphana abantu basale sebedopa khonoko kuyabe kuvunguzwe isavunguzane and bakhe besiyaphambili. So izaqina okwamagama ibandla leli okuthiwa yi-CCC abalilaba sekeli abaningi okwedlula loba iliphi ibandla kathesi eZimbabwe.
Ungasitshela ukuthi amalungiselelo e-Congress ahamba njani, njalo uChamisa labanye bavuma yini ukuthi kube le-Congress?
I-Congress Congress nxa singayithatha sifake ekuphawulweni kwenhlamvu zenkonzo singathi liBhayibheli. I-Congress nxa singayithatha njalo sifake enhlamvini zokholo singathi umhlangano omkhulu lapho ubhabhathizwa khona uthole izivusiso uzalwe kutsha. Ngakho lokho ke akula muntu ongafuni ukuthi azalwe kutsha. Akula muntu ongafuni ukubhabhathizwa nxa usechurch kumele umfundise abambe iBhayibheli akungenise emanzini akukhiphe akunike ithemba lakusasa akuthethe akhuleke ukuthi izono zakho zonke kade zibe zikhona kazidlule uphila impilo enaphakade elotshintsho. So iCongress lakithi kuma political parties iqakathekile okwamagama. Akula leader akula nkokheli engafuni iCongress. Ungabona inkokheli ibalekela iCongress kutsho ukuthi asonkokheli eloqotho kutsho ukuthi asokonkheli ephuma mgceke ebantwini. Ileader kumele ivele ebantwini izinqumo zenhlanganiso kumele zivele ebantwini.
Lo ke ngumnumzana Sengezo Chabangu ozithi nginobhala jikelele webandla le-CCC ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Kunjalo nje i-commission ebona ukuqutshwa kokhetho eZimbabwe Electoral Commission ithi amalungiselelo okhetho lwama-by-elections olukhangelelwe ukuqutshwa mhlazi ku-3 ngenyanga ezayo asemaphethelweni njalo sokuqeqetshwa abazavotisa ama-constituency election officers labazavota. Ukhetho lolu luzaqutshwa endaweni ezibalisa iPhelandaba, Tshabalala, Mpophoma, Mkoba North, Chegutu West, Zwimba East, Sege leGoromonzi South. Lokhu kwenzakala lanxa ibandla leli elikhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa lisithi umnumzana Chabangu kalalungelo lokwenza lokhu njalo kasulunga lebandla le-CCC. Kuhlandla lesibili lengxoxo mpikiswano ngalolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Mbuso Siso osekela umnumzana Chabangu njalo osenguseneta endawonye lomnumzana Ntando Ndlela ilunga lebandla le-CCC onguye osungula lingxoxo.
Ngizokuthi ngiyenzele amhlophe ngikhala ngithi ngizokuthiwa iChabangu usekele isikhundla usekele isinyalo angazi umsebenzi wezelekhiki ngini isinyalo bani iyemile labo Chabangu ukuthi usuyiphatha amandla esikhulu enhlanganiso yenini labo Chabangu. Kodwa into engidalisayo umnumzana Siso ukuthi into yenu la uyayazi mfowethu ukuba izulu imgresilesi bakithi into nje likho ngiyenza izulu elingela bufakazi obugcweleyo liyakwazi ukuba lifuna ukuthi zani PF ithole akula jasishini ngalanga ephinizwela ukuba lithi lifuna ukurekhola ama-members e-PPC lihlulele futhi lima ukufilda ama-members enu kumbe lapho lifilda khona ama-candidates enu nxa selivale awethu ama-candidates enu ehluleke ukuyina nxa lisithi i-PPC eyiyo ekhokhelwa ngu-advocatesamisa iyayimpoza ama-candidates yina elingayimpoziyo afika besizotshwa kule-primary election or whatever process elisebenzisayo ukuzetshethe i-candidate liphonguvuka selifakile nje abantu into afisayo ukuthi bangene endaweni eziningi ezishiyeneyo. Njalo labo bantu kibafaka iningi labo ngabantu abavelele ngekopopula kumbe bengathandwa ngabantu bagcine bedliwa bethatha ama-constituents libadonetha kwezanu p f. So kuyadanisa mfowethu ukuthi yena ngomsebenzi wonke ukuthi agqinisela kudala kodwa into eseliyenza labo mnumzana Chabangu ngiyadanisa kakhulu.
Nanso-ke indaba mnumzana Sis.
Ngiyamangala ukuthi uyangicongratulate angekho ndla mina I've always been in the higher positions of the opposition. Njalo kangiqali ukuba lesikhundla esezulu esingamangalisa abantu namhlanje. Bona obaba uNdlela yibo abenza into engaqondanga ngokuvumela izigaba zabo lapho abakhona ukubana zithathwe ngabantu abangasibe bakhonapha. Kayisiyo mfihlo ukuthi eVictoria Falls Macnoth bekungumuntu weshonela. Kayisiyo mfihlo ukubana ubaba uVanya okade kumele angene eLupane asimuntu weLupane aziwa ngabantu.
abantu kasonke ukubana ifamily eyi-1 ibifuna ukungena ikhokhele imatawo uvanya ngomunye ofana labo baba uPrinsipho abavele besetshenziswa ukuthi kube yibo abantu abaletha abantu bangaphandle emathekele.
Ungathini ngamazwi kamnumzana Siso? Mnumzana Ndle,
ngiyabonga dadewethu. Ngemvala kweminyaka yonke leyi uChabangu labo besifiso baqhubeka bona besilwa lamaNdebele kumbe lamaShona kumbe lomhlobothize. Thina silwa lezanuphiwe sesiyaziwela yiningi indezela abantu abezimbabwe yabantu abezimbabwe abanyindezelanga ngamaShona kuphela kumbe ngamaNdebele bayindezelwe zizanuphile.
Ingqobe yisikuwe mnumzana Siso,
qela ukumkhumbuza ubaba uNdlela ukuthi baba Ndlela baphendule ebantwini begaba lakho akhona kumbe iprovinsi lapha akhona ubaba Ndlela abe lesiqiniseko ebantu nacela abantu iqiniso engathi uThabangu wenza into engayiyo njalo amlebhule izanuphi ngoba yena lapho akhona kumele akhulume ngendlela okumele akhulume ngayo wathi uyavumela ukuthi abantu bemashonaland babuye bazofundisa abantu bethu bengingazi lokukhuluma u-a ngalo kanti emathekeleni not banzelelani izigebengu lezi ezigcinwe ngabantu beHarare oNdlela ukuthi babuye bazodiploya impilo zabantu esilethela ubukhokheli obungayisibo. Iqolo dadewethu, njengoba umfowethu umbuso ekhuluma ukuba uThabangu into abayenzayo into efunwa ngabantu bakithi kwelamaNdebeleni bengitshela ukuthi ngi-challenge yena uThabangu wakhe ethendleni ukuba akabona kwale bhodabhoda edolobheni nakobulawayo kule ndlula kule ntimbane engiThabangu abone ukuthi abantu bamathebeni bamthakazelela kumbe yithi lapho kogodla akabonakale sedlula eyazokho esiyezokona thiye emapholisi esihlakatshane njengoba efithi into ayenzayo iyenza ethandwa ngabantu nde yenza into efunwa ngabantu la uThabangu uyayazi ukuba abantu bemathebeleni le nto ayenzayo uThabangu kabafuni nakuyibona singatsheli ukuthi bayechitha isikhathi sikhuluma into yamandlwayo.
Ubona ingani kungamehlula lokho yini umnumzana Thabangu? Mnumzana Siso,
ngizamphendulela uThabangu ngithi mina ngithemba ukubana abantu bemathebeleni bayayamukela into kababa uNdlela yokuthi alethe abantu besishona nokuthi bazobuya bezobuya abantu bemathebeleni. Ngithemba abantu bemathebeleni kumele babekwazi ukuthi obaba uNdlela ngakobaba othimisukuko yibo ababuya lamashona esigabeni semathebeleni ukuthi babuye bazofundisa abantu abebengazi ilimi le.
Ye, kodwa usekelo singathi ulalo yini umnumzana Chaba ebantwini lasebandleni?
Usekelo ulaso sibili sibe senza nyamangala ukuthi ubaba uNdlela i-politician enjani engalandeli i-social media mhlawumbe ngakuyukuthi bengekho lapho kade kusenzakala khona. Lo mhlangano nabobaba uThaba i-2 weeks ago i-Summit Mistaken ephelandaba dakalala lapha ekade sisethula khona i-candidate ye-CPC umama uMoblessing Thembo okukade khona kugcwele abantu abatshoni bethokoza bevumelana nento eyenziwa ngubaba uThaba.
Lapho-ke besilalele umnumzana Mbuso Siso osekela umnumzana Thabangu njalo osengusenetha ubexoxa endawonye lo mnumzana Ntando Ndlela ilunga lebandla le-CCC eMathebeleland South bebexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7. Inkomo esezifile ngendlala elizweni inengi lingeze sigaba seMathebeleland South sezifika phose inkulungwane ezinhlanu 4700. Lanxa izulu selisina izigabeni ezishiyeneyo zelizwe inengi lenkomo zesigaba seMathebeleland South bezilokhu zicuba. Sixoxe le ngcwethi yecubungela ezokulima umnumzana Mandla Nkomo saqala ukumbuza ukuthi ucebisani abalezifuyo.
Isixwayiso sethu sihambelana lokuthi nxa sithi siyananzelela ukuthi izulu selinokungakanani endaweni eziningi alikafiki lokufika kobo 300 millimeters kokuna. Ngakho-ke ungathi uyananzelela izulu elingako alivamanga ukuthi utshani benele lapha egangeni kumbe emadlelweni. Ngakho-ke abalimi kufanele bazi ukuthi ubusika balonyaka kuzaba nzima kakhulu. ngoba kwezinye indawo amachibi lamadamu kaso zathole amanzi ngokweneleyo njalo azacitsha masinya, so sizaba lohlupho lwamanzi. Okwesibili, sikhangelele ukuthi ngendaba yokuthi izulu kalenelanga endaweni eziningi utshani kabutholi ithuba lokuthi buhlume bonke, njalo ukuthi kuthi kuphela kwezulu bube sobunengi ukuthi buzancedisa izifuyo ukuze kuyefika isikhathi sezulu esilandelayo.
Manje ungaxwayisa abalimi abafuyi ukuthi benzeni ngalesi sikhathi?
Ngibona ngani zintathu izinto abalimi omele bezenze. Okokuqala, nxa abantu belenkabi abangasebenzisi ukuthi balima ngazo, akusizo ukuthi bazigcine zibe zijikilisana lamankomokazi lamathokazi for utshani ngesikhathi sobusika. Ngakukhe thina siyasixwayisa ukuthi kazithengiswe inkomo, abantu imali bayigcine, kuzathi nxa sebebona ukuthi umumo uba ngcono beneliso ukuthi baye ema-auction bayethenga mhlambe ngamathokazi kumbe ngezinye inkomo ukureplacer leso. Okwesibili, abantu nqabe lamasenti akhona abambekayo, yisisikhathi sokuthi khathesi beqala ukuba bedobhadobha izinto ezizancedisa ukuthi ubusika bube ngcono. Lapha ngikhuluma ngani? Ngikhuluma ngama-block etswayi, ngikhuluma njalo ngalokho abathi ama winter leaks. Kwezinye indawo kwelakithi kuyakuthengiswe ukudla okufana labo mabikho, ukuthi uyakuhlanganisa letswayi ukuthi uncedise inkomo zakho ukuthi zikwanise ukuthi zigaye utshani obomileyo egangeni. Then okwesithathu, inkomo ephethwe ngumkhuhlane kumbe inkomo eyandelwa yimkhaza, kuzaba nzima ukuthi nxa umumo wamadlelo usiba mubi ukuthi inkomo leyo i-survive. Ngakho-ke siyakhuthaza ukuthi inkomo kazidibhe balimi. Sike sahlaselwa abantu bayazi nge-telerosis kumbe i-January disease. Ayihambanga i-January disease, ayiphelanga, isesekhona. Ngakho-ke ukudibhisa kuqakathekile. Phezu kokudibhisa, inkomo kazivaccinethwe for lumpy skin, for umkhuhlane womkhono kumbe kota evil, for anthrax, for botulism, imkhuhlane evama ukuthi ibe khona kathesi.
Lo ke ngumnumzana Mandla Nkomo, ingcwethi ecubungula ezokulima, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Okwamanje sengidedela emuva ngelithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbono wenu lisithumele ngeWhatsApp.
Yele njani kustudio 7, njani kustudio 7. Lami ngiyasapota lobaba ukuthi kona uChabanga akakuzwa ukuthi kanti vele kahle kahle ujongeni. Ujongeni ngokuchitha iphathi ujongeni. Lami ngiyamsapota lobaba uyekhuluma nasena ukuthi uChabanga ujongeni ngokuchitha iphathi ujongeni akakuzwe vele.
Studio 7 njani, ngibingelela abasakazi nabalalela zifundwe nathezethu. Zwile lapha uJoseph Chuma ukhuluma ukuthi intuthuko ibuya abantu bezana. Umazi isithithithi somuntu esinjani? Ngisho nalesiphofu esingaboni siyazi ukuthi izana ayilanto eyilethayo, ayinampumelelo sente nayo. Kunini izana ikhona lapho for 14, now it's 44 years. Mpumelelo bani ngaphandle kokuthi bathathe itara bayiriphenge ngegravel? Ubona sengathi thina siziphukuphuku njengaye, asiziphukuphuku thina. Akabazame ukuthi bake baphume kupolitics zabo leziyana ezakudala incwadi zisafa kwama-post. Nowadays kune technology engabe lokho ekhuluma amanga la uqalile ukugephisa bolani siyamuzwa nje uyakhuluma angazitshela ukuthi uzowina umthuli incubo wafakela abantu beCardo Park iWi-Fi mahala wadliwa abazi basebenzisa usengezwe Thabang ukuthi arecall wesabile nokwesaba futhi ukuthi ayihlaye incindisa nakhona eCardo Park ba right sibili bagephisa bolani angithi ibo bayeka ukukhupha amadam ukuthi ubulawa yazathola amanzi kunini besembusweni kunini betshontsha igolide kunini lokho betshontsha nje ama resources ethu kube izihlahla ziyantshontshwa ziyahamba kube izindlovu zethu ziyantshontshwa ziyahamba zitshontshwa yini nabo Joseph Chubu ukhuluma nje kathi siyangithi ushuthi imali yendlovu kodwa omunye umuntu engatholakala lo phondo lwendlovu uyahamba 10 years lina lidula indlovu sengani ngezela senganini elazizalayo.
Good afternoon Studio 7, how are you? I'm calling, I'm recording on this audio to say, keep it up. Kwele pambili, nisa zisa nge indawe kinsega, ezwe nge nthupego, Liliana, Liga Mnangako, Nyabonga, Mvelase.
Ye, saliwonani, Studio 7, mtandu kubuli sabonke nje, abako Lutho, Unyoni, minangimu Abi, Lutho, Inyoni semateme enkaya ngithanda ukuthi mbulise nje usisi osidola ngale dogwe ngale mbuye mbulise lomfowethu osekhezi i-driver dog bese ngithanda nje ukuthi mbulise labasedrobheni nje obuhle sibanda laba kuba bazala phela busi ngabazinduna ngithi unkulunkulu angaba nathi sigcine sesihlale ukuziphila mina ngisegolo kwamanje ngapha e-Deepfloat. Ngiyabonga.
Ngiyabingelela ku-Studio 7 ngiyisakhamuzi sasekhezi e-St Joseph. Ngilohlupho lapha ngikhathazekile ngomntanami kade esuka ku-grade 0 kufanele e-grade 1 bamphendusa ngenxa yokuthi akanayo imali yokubhadala i-school fees. Bathi uzabuya esikolo and ma ubaba wakhe usesebenza ngingubaba wakhe mina engikhulumayo angazi ukuthi kwabe imfundo ephakeme lokho usizo abangisiza ngalo ukuthi umntanami abuyele esikolo funde njengabanye abantwana angahlali ekhaya. Ngiyabonga.
Studio 7. Lapha kade ngicela ukubuza ukubana besicela ukuthi omunye we-CCC akasichazele kahle ngosengezo Jawang. Ubana usengezo Jawang yena uvele uyini ku-CCC wokuqala? Usengezo Jawang yena lo chamisa balokuhlala phansi wakhuluma etafuleni na? 3 usengezo Jawang edalele iparlamente wangena njani esiyaxotsha laba abanye abaxotshayo? So into athi sifuna ukuyizwisisa lapho uze sibone ukuthi kanti yena ipower yakhe le wayithola njani, because ingani kuyahlupha kwinto kwakhona, ngani kuyahlupha.
Siyalibingelela kustudio, siyalibingelela kakhulu, siyakhalaza ngesikhalazo sethu bakithi badala. Lingasincedisa yini kulolu hlupho esihlangana lalo lesikolo? Lingasincedisa yini kumbe lingasinika amacebo awokuthi senze njani ngalolu hlupho lwesikolo esilalo? Sibekile abantwana phansi kabafundi ngenxa yokungayenelisi ukuyafika emangweni okhatshana. La manzi agcwele izifula, ukuthi sithatha abantwana sibafake emanzini sikhanyele indozi siyayisaba. Sicela uncedo bakithi, sicela uncedo lisincediseni kumbe lisinike amacebo ukuthi yenzani. So ukuba sesizame sazame imizamo yonke kakulanto ephumelelayo esize sikhumbula kithi.
Studio 7 njani nonke? Siyabonga nje esikhethele sona abantu ba-Studio 7. Kodwa sesingathi sesisola abantu ba-Studio 7 besilithembe kakhulu. Kodwa ngathi sesilisola ngathi mhlawumbe selisidla nezano or izano yesilicontrol ukuthi lenze kanjani, ngoba kukhanya every time sikhuluma nabantu laba elaziwo ukuthi basilisa ubuhlungu abantu bakajabanga ophukeni aboyichuma abantu abaprocolonize abantu abantu abangabathengisi. Siyacela ukuthi kwesinkathi kuyekelekele ukukhuluma nabantu abafana boyichuma nabogawula abasusa ubuhlungu. Yekele inike abantu besisi kumbe any opposition ikhulume naye ukuthi ezibaba ifuna kube njani, ngoba niyazi labantu ba-Studio 7 ukuthi vele iZimbabwe is not a country at the moment, it's just a house of a poor man. Ujabanga uhlale ekhuluma idoda akabonakali ujabanga ngalo direction, akabonakali kahle kahle vele ujabanga ufunayo. Mazimbheka thina simbona ukuthi umthe utengisi. Ufuna utengisela abantu uzano, wenza ngathi ulela abantu uzibiza ngokuthi uyi-SG. Kodwa ngapha abantu besisiba tabamazi ochamisa inkampani. What is that? Emakhoti yawina. Kubonakala nje ukuthi bantu bakwa-Studio 7 ucabanga lo indaba kayikho. Sibo siyacela ukuthi ke limi ukhuluma labantu abo bazwise ubuhlungu. Ayilukhume nabanye abantu bama-opposition njabanye noma ngubani. Sikhathele ngokuza abantu bezanu nokukhuluma ngomntwana enhlabathi. Khulume lapho eJohannesburg. Ngiyabonga.
Yebo bantu bakwa-Studio 7, ninjani? Ngiyalibingelela. Ninjani izulu khona ngapho? Hayi, ngapha belisina zihlobo. Ngicela lami ke ngizizwe ngikhuluma abantu bakwa-Studio 7, ngisesontala ku-Ward 12.
Hayi, lokho kungakavotwa uJoseph Juma. Ngicabanga uzibonele abantu bamaleke live bamtshelile abantu kwabo zange befike. Akula umuntu okuphelele ekhanda ongavotela abantu bezana ofisi. Abantu ke bambonisile bahle bamtshela amathupha. Ngoba u-Oscar osiziba lombuzo ukuthi uzokukhona yini kubhaloni. Kuzwa njani yena? Abantu kwabafunda abantu labo, abantu bakhathele abantu abangela ningayijwe lapho. Kambe into abangayitshintsha entsha yini? Yini into abangayese entsha abantu bezane kuyena? Ngoba kwayena umnankabo nguye obolileyo umnankabo. Because bheka manje abantu bayafa esibhedlela la. Imigwaqo ibolile ifile. Kodwa kuhlala kusenziwa ama-bha election. Why kungathathwa le mali kulungisa izikolo, kulungisa imigwaqo, kulungisa amadamu, kulungisa indaba yogesi, kulungisa indaba yamanzi? Kumanje babhizi batshela abantu ngekhorela ngekhorela. Why kungayekwa indaba yama-bha election la? Kulungiswe indaba yamanzi. Kodwa ngendlela ukuthi lo mnanka kwavula umqondo wakubolile, so into ongayicabanga le. Yena ucabanga lokwakhe nje ukuganga njengalokhu ehlale egagile kuphele emqondweni wakhe. Cabanga ama-bha election kayi-3 per year. Kunjalo kusetshenziswa imali, kodwa abantu belala bengahlanga la. Bexosha abantu ephalamende ngamasifomu abantu abavotelwa ngabantu. Nawo kuJoseph Juma bamalile.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +12024650318. Kwezemelika kudaba isanda kuluthola obengomunye kade encintisa ukumela ibandla lama-Republicans kukhetho lokudinga umongameli welemelika umnumzana Ron DeSantis usegqibe umkhankaso wakhe. UDeSantis uhle waphanga wazisa ukuthi uzasekela owayengumongameli umnumzana Donald Trump. UTrump usesele ebhekane lonkosikazi Nikki Haley. Kolunye njalo udaba lwezemelika, ingcwethi kwezempi zithi elemelika lingama ukupha uncedo lwezikhali ilizwe le-Ukraine. Akusoze kuthathe isikhathi eside ukuthi amabutho akwele Russia ahluthune leli lizwe. Sikhuluma nje kulokudonselana kwamalunga edalele Congress ukuthi elemelika liqhubeke na liphathisa ele-Ukraine. Sixoxe locubungula izombusazwe umnumzana Tim Moringai ukuze sizwe ukuthi uyibona njani impi yakwele Ukraine le Russia.
Singakhangele ngale e-Ukraine. I-Ukraine ayi yamangalisa wonke umuntu phansi lonke jikelele. Ngoba asingathembanga ukuthi i-Russia bazayi chaya okunje. Ngoba sikwazi ukuthi it's the second world power in the world ngendaba zabo zezibhamu ezikwaniswa ukubulala abantu abaningi, but i-conventional infantry war ngantwa abantu be-Ukraine batshengise amazwe wonke all over the world ukuthi ma ulwela inhlala kahle in your country of birth akula enye motivation edlula khonapho. Ye, ngoba sabona ukuthi izibhamu zathi sezibuya a month or two after impi leyana isiqalile, iRussia yayisithathe yonke iUkraine, but kathesi sebefuqwe khatshana baya khatshana duzane kwama-borders eRussia, even with their military might. So yeah, iqiniso alila motivation ma ulwela your motherland. Hayi, okwakathesi sibona ngantwa impi leyi iUkraine ye enqoba yokathesi. Sibona la uNomzana Zelensky ehamba esiyabona amabutho akhe everywhere in the front line, which means ukuthi they have created buffer zones and safe zones ukuthi laye a travel. Lokunikwa laye izikhali ngamazwe from Europe wonke iAmerica and everywhere else nganto akwanceda sibili ngoba labo abaAmerica le Europe they are testing their weapons ukuthi okusebenzayo yikuphi ongasebenziyo yikuphi and it has proved to be deadly against the Russians ngoba siyakwazi ukuthi ama Russians amaningi asafuna ukuhamba phambili lama mutiny abo abayenzayo.
Ubona ungani impi le impi esifika emaphethelweni na kumbe impi esizabona iqhubeka okweminye iminyaka?
Lami ngiyakubona ukuthi I think by summertime nganto akuzaba lama talks ukuthi bahlalisane phansi and then bakhulumelane ngoba layo iRussia iyakwazi ukuthi nomzana Biden engaphenduka hayi kuyabe sekunguphela kweRussia. So kwakathesi uyabe senegotiator laye ethemba ukuthi uTrump uzangena esikhundleni in America.
Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje.